Sika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tshona njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 6 kuNtulikazi 2019 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Lanxa uhulumende sithi intengo yezinto iyehla ezitolo ngenxa yokumiswa kwemali yakwamanye amazwe, inhlanganiso emela abathengi eNekora ithi akulabubelo osobukhona. Umeya wakoBulawayo uthi sebesiya emthethwandaba ngokuphuthuma ukuyawucela ukuthi wenqabele ukudilizwa kwemiphotshongo kamasipala waleli dolobho inkampani yezesa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa uhulumende sithi intengo yezinto iyehla ezitolo ngenxa yokumiswa kwemali yakwamanye amazwe, inhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association iNekora ithi akula mahluko kumbe ububelo uZulu abubonayo. Inhlanganiso le ithi uZulu weZimbabwe ulokhethwe legatalala esehluleka ukuthenga indingeko zempilo ezifana lempuphu, ichukela, isinkwa lokunye okuchiyeneyo ngesizathu sentengo eqhubeka iphezulu. Lapho kulentengo ehlileyo iyabe yehle ngesilinganiso esincane esingatsho lutho, kutsho isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Efihle Lancube.
Lo okhuluma ngokwehla ukhuluma ngalapho mhlawumbe abantu utshwana abathenga khona. Lakho akumangalisi ukuthi isitolo lesilale siyana sibe leseli kumbe kwehle lokho okubili lokuthathu, kuvele kuyenzeka kuzo zonke isikhathi empilweni. Kodwa kakutsho ukuthi into sekule nguquko esingayitshayela izandla sithi abantu sebephila kahle. Usizi lusesibe ukukhulu kakhulu phakathi kwesizwe, njengoba ngisho ukuthi isinkwe kasithengeki, impuva ayithengeki, irayisi ayithengeki, lokho abantu abaphila ngakho usuku ngosuku kuyadula kakhulu.
Yiphi inguquko Ncube ongathi isilethwe yikumiswa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe?
Kayikafiki ebantwini inguquko, isesekulabo mhlambe abacungela ngezomnotho abangakhuluma ngalokhu nalokhuyana, mhlambe bakhulume ngokuthengiselana kwemali esithi i-foreign exchange kumbe i-currency exchange rate engabe isetshenziswa ukuthi mhlambe ayisaqansi njengalokhuyana eyayikwenza njalo siyehlile. Kodwa ukwehla kwayo kakwehlisanga impuphu, ukwehla kwayo kakwehlisanga irayisi, ukwehla kwayo kakwehlisanga amaqandi, ukwehla kwayo kakwehlisanga uqhaku, ukwehla kwayo kakwehlisanga inyama, ukwehla kwayo kakwehlisanga ikhabishi lembhida, kakwehlisanga tamatisi, kakwehlisanga onyeni, akwehlisanga imali yokugada, akwehlisanga fuel, akwehlisanga impilo yabantu ilokhe isele iphezulu. Kwehla lezo zinto ye-exchange rate, kodwa intengo yezinto isale ilokhe iphezulu abantu baphakathi kosisi. Ngakho-ke inguquko lezo ezinye eziqanjwayo kazika finyelele empilweni yomuntu ophila nje oweZimbabwe, mhlawumbe sekukulabo abaphezulu akade bethengiselana ngezimali.
Nxa siqathanisa la sesikhathini kusasebenza imali yakwamanye amazwe, singathi lokho ekuzifananela akukabi lomahluko kumbe izinto ziyazisoma ngamandla?
Izinto lokhe zomile, lokhe zime khona laphana akaziguqukanga. Yingakho ngisithi mina okuguqukileyo yilokho esithi i-exchange rate, i-foreign currency exchange rate. Nxa uqathanisa imali yaseZimbabwe leyaseMelika, leyaseNgilandi, leyaseSouth Africa, eyaseBotswana, yikho lapho oguquke khona, yikho lapho ubona khona intengo yangikhona nxa kuthengiselwana izimali iyehlile yaphansi. Kodwa kavela sikhulume ngayo phela leyo mali, asiyihola silayo, asingeke sibuke ukuthi imali yaseMelika sizwakala ngcono kumbe yasengilandi sizwakala ngcono azivele kayisikho lokho abantu abakhuluma ngakho abakhuluma ngakho ukuthi impuphu iyathengeka yini sugar iyathengeka yini school fees iyabhadaleka yini i-transport kugada imota kuyagadeka yini lezo zinto kazikaguquki zonke lokho ezinzima njengalokhu zazinzima ezinye sezikhwelile njengabo fuel njengabo sinkwa kukhwelile ngemva kokuthi sekukhithiwe imali yakwamanye amazwe sikwasuke ku-350 sesiku-4 something kwezinye indaba singenza i-5 something kusiya ngokuthi ungaphi.
Umnumzana Efidlela Ncube ngowenhlanganiso elwela amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association.
Zimbabwe, the voice of America.
Umeya wakoBulawayo umnumzana Solomon Mguni uthi sebesiya enkantolo ngokuphuthuma ukuyacela ukuthi yenqabele ukudilizwa kwemiphochongo yaleli dolobho inkampani yezesa. Inkampani le ithi izadiliza imiphochongo le ngoba ingasaqinanga kanti njalo ingasenelisi ukuphehla amagesi ngendlela ebisenza ngayo eminyakeni edluleyo. Kodwa sokulokudonselana phakathi kwekhansili lezesa, ikhansili isithi imiphochongo le ngeyayo njalo kayimelanga idilizwe. Kodwa izesa layo ithi izakhiwo lezi ngezayo. Udaba lokuthi ngubani kahle kahle umnikazi lusemthethwandaba ngemva kokukhwezwa yikhansili. Izolo umhlangano obekhona phakathi kwezesa umasipala kanye lomphathintambo obona ngezamagetsi umnumzana Fortune Chasi phezu kwalolu daba awuphumanga lalutho. Umeya wedolobho uMguni utshele iStudio 7 ukuthi baza kuya emthethwandaba njalo ngeviki ezayo ukuyawucela ukuthi uvimbe izesa ukudiliza imiphochongo le.
Hey amagqwetha ethu asikambise emthethondaba udaba lolu ngokushesha esingathi agent chamber application yokuyenza okuthiwa ngesilungu interdict eyokuthi sisalinde ukuthi i-high court ihluze udaba lokuthi umnikazi we-power station umbani phakathi kwethu lezesa laba bamiswe ukudiliza le mphochongo. Thina njengoBulawayo kasikho against ukuphekwa kwamagetsi ku-power station yana, kodwa sithi thina kasilandeleni umthetho ngoba asingeke sithi udaba lusesecourt sesiqalisa thina ukuthi siyahlala phansi sikhulume i-court ingakatsho ukuthi onguye umnikazi kumbe amalungelo e-power station ngakabani.
Uthe ukhuluma lo Chasi izolo wathi ukudiliza imphochongo le kufana nje lokudiliza isakhiwo seGreat Zimbabwe njani?
UBulawayo kuthiwa konke ziyathunqa. Lanxa zingasathunqi lesi stage samagetsi uzananzelela ukuthi esingathi ngama symbols awedorobho kubonakala kula inalela impochongo ukuthengisa ukuthi yikho koBulawayo. Sithina nxa kuwukuthi sokudilizwa lela impochongo kutsho ukuthi phela akusela esingathi ngamasimbozi atshengisa uBulawayo ukuthi akusela leyana impochongo. Ngoba uzananzela ukuthi nxa kutshengiswa udobho lakoBulawayo kutshengiswa impochongo kutshengiswe isakhiwo lesi esikaloliwe kutshengiswa isidulo ne-tower block. Yizi zakhiwo le-art gallery, yizi zakhiwo esingathi ezimisa uBulawayo. Kufana layo iZimbabwe. iZimbabwe uzananzela ukuthi yona leyana iGreat Zimbabwe uzakhangela ukuthi even emalini ukhangele even into eziningi ezitshengisa iZimbabwe kutshengiswa yona leyana iGreat Zimbabwe. So yikho simtshele kuminist ukuthi minister thina nxa sikhangele uhlelo lokudilizwa kwempotshongo leyo ukuthi kudiliza uBulawayo ukuba khona kukaBulawayo.
Izesa ithi impochongo le isiyingozi kayisaqinanga lanxa kuliqiniso lokho kalikuvuma ukuthi idilizwe.
Silayo indawo lapho vele sifuna ukuthi kwakhiwe izitshi ezitsha ezamagetsi. Kabakhulume lathi sibanikele indawo bayakha izitshi ezitsha zamagetsi ngoba bathi khonaphana bazatriga khona impochongo yona le embili bazakwakha enye imbiza enkulu khonaphana sizelwa amagesi nasithi kabayakhele kwenye indawo entsha vele ngoba silazo lezo ndawo.
Umnumzana Solomon Mkuni ngumeya wakobulawayo asenelisanga ukukhulumisana lomphathi ntambo obona ngezamagetsi umnumzana Fortune Chasi kanye labenkampani yezesa.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela amshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela amshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Kuhlelo lwezemaphandleni namuhla sikobhutshe ePlumtree lapho okulezilwane esezihlasele zaqeda izifuyo njalo zaletha ukwesaba okukhulu ebantwini. Sixoxa lesakhamuzi umnumzana Gibson Nyathi. Ngiyakwamukela kuhlelo mdluli.
Ngibonge baba Nkomo.
Abogatsha lwezendle sizwa kuthiwa sebefikile khona ngapho lani selibabonile. Bathi bayawuthola yini umkhondo wezilwane lezi?
Yabo baba Nkomo, umkhondo bayawuthola wona kodwa sabasadinisisa ukuthi zingaba zilapha na. Ngoba lapha sinathisa inkomo emfuleni asisayazi ukuthi ziyachathamela laphana lapho esithanda khona amanzi noma zikhona khona lapho ezihotsheni duzane. Kodwa into esisimangazayile sesidla lamadonki baba Nkomo. Singasidonki silwana lo muntu
izifuyo esigabeni.
Zicine izolo kuphela kulapho ezingazanga zibambe izolo kuphela kuthange zithaya inkomo ezi-3. Abantu abaningi masibala ezigabeni lapha kukhanya ukuthi zingafika le-10 or 12 inkomo esezibanjwe izilwana singakabali amadonki.
Ezintathu lezi mdluli uthi zithaywe ngobusuku obubodwa nje.
Yeyizintathu
ngamathambo kuphela.
Azaphela duze thola kuyihlokwanyana lokuthi uyibone ukuthi ngeyakho usubona ngophawu noma ngomtshiso.
Inxa likhuluma labo bathi zingaba zivele ngapi kahle kahle.
Kahle kahle ngathi zithutha zivele entshonalanga izilwana lezi zisiye empumalanga. Bo bathi bona sithi izolo labo kabazange balala lokhu besemkhondweni wazo.
Bahlomile mpela bazimisele.
Bahlomile baba Nkomo hayi bayazama mpela ngoba labo bayatsho bathi asilali siyalala sizingela ubusuku wonke. Ukusaba sekuphatheme kakhulu ekhaya lapha nabantu lasezikolo lapha hayi abantwana sebefanele othithala babakhulile kukhanga kusahlaleki Nkomo lapha. Kwasekuqaleni besisaba indlovu kwakhathe sekuyindlovu lezilwana baba Nkomo.
Zikhona lazo kulezi nsuku indlovu.
Zisemazamnyama kwakhathesi sezisukile ngapha eThekwane sekulezilwana. Kulapho esigebha khona esigebhela khona izliba siyenzela inkomo kulapho esidola khona.
Madamu akula madamu elinathisa kiyo khona ngapho.
Idabu khosa baba Nkomo sagcina kudala thina into ethiwa idabu. Okwethu sinatha kwizikotho lazizikotho kakhulu sesifostela nje kodwa ukuphanda phansi efuleni.
Ngaphandle kwendlovu lezilwane zonezo zikhona ezinye inyamazana zendle eziyake zilihluphe kumbe yizonezo kuphela.
Labonabo bhululu bami izibongo zamonyathi labo bahlupha yonke into baba Nkomo. Ngoba la madoda lawo mawudibana nabo sekufanele omunye afe. Konke lokungomfisi kukhona kulanto engekho lapha.
Ziphuma ngapi zonke inyamazana lezi baba Nyathi? Amabhongane ewange zivela ngapi kahle kahle?
Sisolela khona ewange khona le game reserve zithutha zisemabhongane khona phana ukuthi ziyayeqa kumbe ziyeza njani asiyazi. Kulapho esinganalwazi khona khonapho kodwa zibuya khonale emabhongane entshonalanga kube wange khonale.
Izakhamizi njengoba lisengozini engaka kulokwesaba okungaka njalo ungazixwayisa ngawapha amazwi?
Okufanana nabahlali kona ngingabaxwayisa njengethi bayeke ukuhambe kushuku bahambe kukhanya njalo umuntu ma kungathi sekumunda amehle engahambi yedwa hlezi mhlawumbe singaba bawani kusile omunye azotela abantu bengahambi one-one ngoba kuyingozi baba Nkomo ivile abantwana besikolo siyabatshela ukuthi bahambe beyigroup.
Hayi siyabonga mdlulodlula abanye.
Sibonge kakhulu baba Ntungameli wisho ukuthi labo abayibona ama-demoranger angathi bangasisiza beqede lolu hluphe esilalo. Ngiyabonga Nkomo. Ngiyabonga baba.
Gukama
namle
namle namle lamshweshwe
namle la nampawa fowembula
umnumzana Gibson Nyathi yesakamuzi sakobhuche ePlumtree lapho osokuhlasele khona izilwane zaqeda izifuyo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Singene kuhlelo lwabesifazana silo standekile emhlanga weStudio 7.
Siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosazana Mebo Ngwenya, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eye Bulawayo Progressive Residents Association, yena ekugatsha lwezempila kahle.
Ukukhathaza abantu like iweather leyo anti siyakwazi ukuthi isikhathi somqando abantu baba la maflu labo pneumonia izihlabo into ezinjalo. So abantu babe kudingakala ukuthi basize as they get infected or affected ngemkhuhlane nyana yena le bakhona ikhozwa iweather ikhozwa yini yini. But then kwesinye isikhathi uzothola ukuthi bahamba besiyadinga usizo bengalutholi. Ngokuthi ilizwe lethu njengoba limiditshekile linje kuyabe kunzima ukuthi bathole ama-services. Okuyingxaki, I think generally nje you-access ama-services wona lawa ayabe kungela ama-treatment. I-treatment iyabe ingekho, I'd say, because u-primary nurse uyabe khona but i-medication iyabe ingekho.
Lanxa umuntu ebhadela imali yakhe.
Ye lanxa ebhadela imali yakhe uyafika ebhadale futhi consultation which is $5. And then abe sengena consultation room atshele ukuthi okay ule flu. But then i-medication yokuthi ayiphiwe akakula sebhalele i-prescription ukuthi ayithenga akaafford. There can be one or two instances but imithi eminingi iyabe lokhu isithi imali yakwamanye amazwe i-user. Which is akula muntu holi yisa lapha eZimbabwe and kuba nzima ukuthi umuntu yabe la prescription ayithwale until as TM hlabeni or as afile.
Sesikhangela abesifazana abazithweleyo ke labahambisa abantwana emaclinic.
Abazithweleyo kokufana bayakhala ngemali bathi khona ngabe uhulumende uyabanakekela ukuthi imali yehle ngoba kabalayo imali yakhona kumele bayibhadale. Ukuthi ku-preparation ukuthi balungiselele ukuyabeletha.
Uke wakhuluma ngaphambilini kwalingxoxo ukuthi ugatsha lwakho lwezempila kahle lugcizelela ukuthi abantu beziphathe kuhle. Libona ingani bayakwenza yini lokho endaweni zabo?
I would say bayakwenza, but umuntu ngumuntu la uyahamba-hamba adini. Omunye kuyabe kuyi-attitude alayo which we no one can change it. Uyabe vele yisikholo. As for ukubutha kwezibi nge-city council, la i-city council iyabutha kuhle sibili. But omama ikakhulu basafuna ukuthi bafundiswe. Omama sile that little percent yokuchapha vele. Ukuthi ungaze sifike i-toilet clean, we should be. Uyathola ukuthi kumele si-remindwe ukuthi khona bomama lichinda njengoba litholile. Which is, I feel ukuthi it's akudingakali ukuthi kuze kube le announcement enjalo but kuhlala kukhona nje ukuthi vele lapho ungene khona umama etoilet ungangena 5-6 obomama kumele uye-checka ngoba vele kuyasala kuyi-mess. Even ukudispose ama-pampers bayatshelwa sibili but babakhona labanayo a certain percentage ukuthi uyafika ama-pampers ethwele izinto emgwaqeni.
Kuyini elikwenzayo ngalolu hlupho? Labo esibhedlela liyakhulumisana labo, lomphakathi liyakhulumisana la?
Yes, ukwenza ama-programs ukuthi we visit like ama-clinics and sicele i-slot, sixoxisane nabomama, lapho sihlangana khona labomama abazithwele different ages of obomama, lamankazana. Then okunye siyayenza ama-forums amanye ukuthi sibuthanise omama, maybe sithi 30 over a given time, sixoxisane nje ukuthi singaziphatha njani ukuthi sibe yisizwe esi-clean, sibe ngobulawayo omuhle. sibisize sakumthakazi sivile hayi abantu bayakuthakazelela kakhulu ngoba kusuka kubenza ukuthi siyaxoxisana sibaningi omunye lomunye uhamba efunda okutsha so sikubona ku fruitful sibili ukuthi this program isabe siyenza is fruitful abantu
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Mabel Ngwenya isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ekugatsha lwezempilakahle asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha linami usithandekile Mhlanga nikhonapha eWashington DC
sibongeke usithandekile Mhlanga ngokusipha uhlelo lwabesifazana Siye kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silo Chris Kande.
Lengali tshona njani izilukandaba siyadivana njalo kuhlelo liphuma lendaba lishona lendaba igama lami ngu Chris Kande. Kuhlelo lwethu lamhlanje sixoxa lo somabhizimusi ohlala edede umnumzana Jealous Sansole.
Into ekhona kanti ukuthiwa ngabe kuthiwa siyazwelana empilweni bekufuza ukuthi lo khokhelayo axolele nje abantu. Amiceleni nje azikhulumela ukuthi bona hayi bakithi kakuzama omunye mina sengihle ngoba lokhu yikuhlukuluza abantu ngoba into ekhona vele as long as izampf ingahamba sizahlala siloko sinje kanti vela kulanto esitshintshe into ekhona kuphela ukuthi abantu bezanu bayekile ezombanga and kamboni ukuthi ngomumo lo esikuwo ukuthi kambe sizambamba sibili uDisemba izinto ziloko zinje nxa singambamba uDisemba izinto zikhwela kangaka isinkwa vele sona siyabe sesiyimali Kathesi ngiyawuchasela kanti ukuthi khona ama-drinks izolo mvele wathenga. Athengwa ama-credit aya thiwa $7. Amanye athiwa £17. I-price yakhona ingithethe isikhathi ukuthi ngibe yazi ukuthi khona kanti vele kumele ngiyithengise ngemalini. I-drink eyodwa. Khonapho ngathi ngiyayikhangela i-drink eyodwa i-500 ml ngitsho vele ukuthi ngiyifake ngithi $3.50. Ngiphinde ngicabange futhi ukuthi nge-$3.50 ozathenga umbani. Akula. So yibuzima esila ambona ukuthi uDisemba sibili ukuthi simfike into enkulu engani ngiyakunanzelela abantwana bakuma boarding ungafika ema boarding school bayadubeka bayadubeka ngoba isingwa kasekho impuphu yashoda ngayikhona isifizi esayibhadalayo vele ayisajoluki ayiputshi temu so angikwazi ukuthi sizapha ukuthi uDisemba simbambe sibili hayi amboni kanti
Yes, kesikhangele kathesi kwezokulima lapha batholile yini abantu esigabeni imbijana lanxa bekungela zulu.
Ungakhangela sisesintwini sase sakubona singaka ungakaphushi umnyaka ilokuze isikhathi sokulima ukuthi lo nyaka ungabona izithelo zizala kakhulu njengalo nyaka omtshwankela labo omnyi lezithelo kuningi kakhulu loku kwahle kwakhombela ukuthi lo nyaka yinjani and abantu kabadubhanga Olenhlanhla engxenye yabo wadobha ibhakethi elilodwa kumbe amabili. Lo uyabe lenhlanhla. Akulalutho. Kathesi inkomo sezile inyanga vele zingenile emahlangeni. Actually ngabe izinto ziright, inkomo zijale ukungena ngamajulayi. Kathesi vele ngihamba lalapha emasimini vele lamahlangu okudla inkomo vele kasekho.
Okokuthi kukhona yini lapho suzokhona ukuthi ziyacuba vele ukuthi kusiyafika inyanga ezimbili ezilandelayo ngabe sokonakele.
Azikacubi kangako kathesi kodwa kathesi ngikhuluma nginje amanzi zinathi esibhorane ziyaphontshelwa esibhorane and isibhorane eziningi zisile kodwa isimo esikhona enkomeni kathesi uyakubona ukuthi after 1 month vele ziyabe seziqalise ukucuba khona inkomo thina sizijayele ukuthi zicuba ngama-October November kulapho ezicuba khona but lo nyaka ziyaqalisa ngoJune
Abantu bona ngeindlala injani lapha ezindlini bathi baphila njani?
Yeah. Ikuthi ama handouts ebengani asasekhona kancane kodwa antsho kuphola izalukazi. Laba abaqinileyo yiwa abalodwa. Ngoba ugogo angahola phakathi komuzi eyedwa isaka ngele zalukazi. Laba abanye bonke bangaholanga. Isaka lelo aliqedi viki. Uzaze eyohola futhi ngenyanga ezayo kumbeni kwenyanga ezimbili ezizayo. Kuyabe kungasela lutho. kunzima phandle emakhaya abantu vele baziphilela ngamanzi leyayona le mtshwangeni.
Lo ke ngumnumzana Jealous Sansole usomabhizimusi ohlala eDede ebesixoxa la ikuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilali.
Siyabonga tjaheli tala Chris Gande ngokusethulela uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Siziqhibeke ezakusihlwa ngokukhangela impumela yemidlalo yeCastlelager Premier Soccer League edlalwe namuhla. IHighlanders ibe ngutshikilo bhanqa 1-1 lengezi Platinum. IZPC Caripa yona inqobe iCapes United nge 1-0, kwathi iChickenin yanqoba iMushuani Stars nge 3-1. Triangle United 1-0. IBlack Rhinos leyata zibe ngutshikilo bhanqa 0-0, kwazothi iFC Platinum yona yanqoba iManica Diamonds nge 1-0. Vanambia Moponi iqembu leKwejani Band lesiqibela ezakusihlwa lihlabela ke kamnandi. Liyabazi phela abafana ababehamba lo Christopher Shoko the legend. Antike basakhona osizwa baliphethe iqembu siza kuba labo ke khonapha emsakazweni maduze nje kuhlelo lweWoza Friday. Siyakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umeya wakoBulawayo uthi sebesiya enkantolo ngokuphuthuma ukuyacela ukuthi yenqabele ukudilizwa kwemiphotshongo kamansipala inkampani yezesa. Kwanele olivalelisayo nguntungameli Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.